sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 zibandlela 2024 ku Cape Town. Endabeni zethu namhlanje.
Sindela ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho muntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele.
Abakubanja lezanupf bathi kumele abantu eZimbabwe besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuzithuthukisa.
Isikhathi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana-ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya.
Kodwa abakubanja le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bathi akula nguquko eza kuba khona elizweni lonyaka. Ingoma kaWinky D ihlokoza indlu kalonyovu. Zonke lezi ndaba ezinye zizozizwa kulo msakazo. Abakubandla leZANU-PF bathi abantu kumele bevuke bezenzele, hathi kumelela ukukhongozela okuvela kuhulumende. Bathi kunengi abangakwenza lonyaka okungabathuthukisa, kodwa abaphikisayo bathi akukhanye ukwenzakala elizweni. Sixoxele umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF ngomnyaka osanda kwedlula njalo lokumele abantu bekwenze lonyaka.
Singena ku-2024. Into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho muntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka wokuthi umuntu wonke avule amehlo, avule indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lomndeni wakhe ekusebenzeni ngezandla. Ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma ubana siza kudla izithukuthuku. Asingabi ngabantu abaza bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomele asenzele lokhu lalokhu. Uhulumende kakho ubana asenzele anything except ukuthi acreate i-conducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba ngamabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba yikuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhathe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjengenale kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ubana ngithanda lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe lempumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.
Mnumzana Joseph Juma ukubanda leZANU-PF exoxa laye ekobulawayo. Ake sizwe umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC ekhuluma ngodaba lolu. Ye, kukhanya ngazani-ke sizaphenduka njalo sizwe-ke uPromise Mkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu lokuthi eZimbabwe kuhamba njani ngo-2024. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu abaningi bathi khona balandela iStudio 7 nxa sitake isikhathi sisenesi esokuthi kulezi ndaba. So imithina yethu imane yazimela yodwa lapha, sizama ukuthi siyixukaxe sibone ukuthi kungahamba ngemfanelo. Ngibona ngazani-ke hayi bakulungisa khonapha-ke yomanjinela. Nawu-ke umnumzana Promise Mkhwananzi.
Yebo-ke kuningi mfesikubenise ukukwenza njengemhlangano we-TCC kulumnyaka ophela namuhla, umnyaka ka-2023. Sakwanisa-ke ukuphumelela kukhetho lwenza ngo-August 2023. Sanqoba-ke umnankago waze waqilibezela wa-announsa-ke ama-results angayisiwo, kodwa okungasenani kuma-results ona lawa wakha wa-announsayo. Sabeka sure-ke ukuthi katholi 2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe-ke i-constitution yelizwe enza kufunda yongakho ikubona manje ezama ukurecall ama MPs ethu ama councillors ethu ezama ukuthi athole ke i 2/3 majority ona leyo nge back door sibuye kuma council ema councilini sathatha kama councilor ngo 33 out of 34 njengebandla le TCC silama mayor lama deputy mayor lama chairpersons ama committee kuwo wonke ama council ke lawa esiwakhuthaza kakhulu asebenze gadalala asebenze eseqinisweni engabi lobumenemene ancedeke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi ngendaba zamasuweji ngakho konke okuhlupha ukondana lo councilor siyabakhuthaza kama councillors ethu elizwe lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu basebenze gadalala basebenze bese eqinisweni njalo ke uzabona ukuthi kulo umnyaka unlike iminyaka edluleyo isadaki layo sayikhonvinza yathi hayi eqinisweni ama elections eZimbabwe akho ke eqinisweni they are not free and fair kwakukhitshwa ke isadaki lezinye izinqumo ezijene ezazikhona eZimbabwe zihlola ke ukuthi ukhetho luhambe njani bonke bavumela ukuthi hayi ukhetho lweZimbabwe uzange luhambe kuhle ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke ke simrecognize njengomongameli weZimbabwe ngalokho ke sikhangela ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamelela u-2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC sixoxelaye eseHarare siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Victor Matutu okunhlanganiso yezimi imbokodo.
Msakazi mina angiboni ukuthi kusezoba lotshintsho olukhulu kwezomnotho kwelaseZimbabwe. Mina njengesona seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa okwamanje ngivakatshele eZimbabwe akubonisi ukuthi kuzoba khona ubungcono kwezomnotho njengoba ngikhangela okwamanje ngesimo esikhona eZimbabwe. 2024 sizana zeZimbabwe kumele zibhekelele ukuthi isimo somuntu sizoqhubeka sinjalo ngendlela esingakhona. Mangibheka lapha ikakhulu kukhuphuke izinto eziningi intela yezindlu ikhuphukile loba nje ukuthenga ugesi kukhuphukile ngakho kunzima ukuthi ngithi sisezobona utshintsho kusiba ngcono kwezomnotho kuyabonakala nje ukuthi sisesekude lokuthi ezomnotho ziye zibe ngcono kodwa singabhekelela kakhulu ukuthi sokungenzeka ukuthi kube ngamandla okudlula lokho esikubonayo ongalesi sikhathi angiboni sibili ukuthi u-2024 uzaba lomehluko onganani.
Lo ngukhosazana Victor Matutu okunhlanganiso yezimi imbokodo. Umculi olodumo weZimbabwe uWinky D usewatshwatshe ingoma ethi Shaker ecothoza uhulumende wakweZimbabwe ngendlela obuzwa ngayo. Wethule ingoma le icula eHarare. Abanye bathi ilakho ukungadlalwa emsakazweni weZBC. Kulezinye njalo ingoma ezingadlalwayo emoyeni eniyankona kuthiwa Yureka ecothoza ababusayo. I-Israel ithi izakhupha amanye amabutho ayo eGaza ukuze ayiqhuba izifundo njalo athole isikhathi sokuphumula ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukuqinisa impi leHamas. Impi le lithi ikhangelelwe ukulwiwa okwenyanga ezimbalwa. Kusikhathi esedluleyo i-Israel ibikhuthazwa ngele Melika ukuthi ivikele abantu abangahlomanga njalo yehlise ukuhlasela kwayo eGaza. Ibutho leHamas lamhla liphosele amabhomba e-Israel lisithi lizama ukuzivikela. Uhlaziya loludaba udaba kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulala abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzakala ekucineni kumele sithi bayihlala phansi yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana layo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe kuhle njalo impi leyi ibangani iyamiswa?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference omethe alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwangantwa kuyaba yi-one week sokupheni, kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona? Yikho kufuneka khona kwakukho kunye ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlela kodwa kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadivithwa ukuthi sebeyehluliwe. It talks that will come.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kade si kumbe kuningi okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu o-America nabo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasa ama-Palestine abhonjwa kuyaziwa ngasekufithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ikusekela nabo lozeni kutho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless. Ama-organizations wonke onala vele okuthiwa ameli ukuthini kulabo AU bona labo sathi kuyusiness okwizinto khona lokho. Vele is the weakness of the United Nations ukuba biased kwayo. Yikho kwenza izimpi ubona zisenzakala. Babe bethemba ukuthi hayi vele siyazi ukuthi United Nations ime ngesayidini.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa? Ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abaphuzana. Manje bona bami kusale Israel abakho neutral ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ungunobhala jikelele we-Freedom Alliance. Singangeni kusigaba esilandelayo sinesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Israel lithi selisusa elinye ibutho eGaza ngesikhathi selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili kuleyo ndawo lidinga iHamas. Lele Ukraine lilwisana kabuhlungu lebutho leRussia lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Kwezempilakahle namhla sixoxa nosikhuthamfundo Elofin Sibanda ngemkhuhlane eqhamuka ngesikhathi sezulu.
Ukukhathazeka kakhulu kulezi usuku kuleli lizwe yikuthi sekulo mkhuhlane wesihudo wekholera. Ngokugcwala kwamanzi isincekezelani iyachitheka lalapho ongathi uqaphelisile kube kathi ungayitapula emanzini. So kufanele ukuthi abantu sibili babili samanzi wonke abasebenzisayo ukwenzela ukuthi bevikele lo umkhuhlane okhona lo wesihudo osekuthiwa usubambe ama-provinces wonke elizwe.
Singathi kumele begudumeza amanzi even aphuma empompini.
Laphuma empompini angakhudunyezwa ngoba kwaziwa ukuthi angabiliswa nxa engasetshenziswa nxa kungaqondakali ukuthi avele ngaphi ngoba lasemadamu lapho avela khona lapha kungabe kule problem. Kodwa ikaningi amanzi nxa esefakwe empompini abe selungiswe ngama-chemicals atshiyeneyo. But amanzi wona lawo amanye amaningi kufanele ukuthi awabilise.
Ye, okunye kuyini ngesikhathi sezulu baba?
Isikhathi sezulu kulapha sicijafe ovama ukuba lo mkhuhlane we-malaria njalo. I-malaria iyabhahela isikhathi sezulu ngoba ekutshiseni kuyabe kungela manzi amaningi phansi. So into enye efanele ukuthi abantu ngani babenqabela. Kuzoba laba abasemaplazini i-problem, uhlupho esingahlangana labo emaplazini ikungasebenzisi kuhle ama-chemicals zona lawo obulala utshani kumbe ubulala izibungu. Ukuthi abantu begeze izandla ngemfanelo ukwenzela ukuthi bengathathi ama-chemicals lana bawaginye ngempambaniso.
Nxa sikhangela sibili umkhuhlane woqhuqho lowo, umuntu ubona ngani ukuthi selapho?
Ikakhulu ukutshaywa likhanda. Kuvame ukuthi umuntu abe azi ubuhlungu ekolo ngapha. La luqhuqho lokuginqa. Uyabe eqhuqha iginqa, eqhuqha iginqa, etshaywa likhanda. Yikho okungaba sekubiza ukuthi ingabe yimalaria. Sekufanele ukuthi umuntu agijime masinyana ayebona amanese eklinikhi kumbe ama-village health worker. Ama-village health worker alakho ukubanceda.
Nxa umuntu ekhathanake le klinika kumbe isibhedlela, akukho okunye angakudada angakunada?
Hayi, akukho engikwaziyo. Malaria ibulawa yi-malaria njalo isivame ukuba khona kuma-village health worker ahlala ku-village noma ekhatshana ekhatshana kweklinika.
So ake sizokuthiwa ke kulabanye abantu angabona umuntu sebulala ikhanda kumbe ginqa bahle bemfuthe, kambe kuyasebenza khona?
Hayi, angikwazi. Lokho kakusebenzi kumalaria. Kuyasebenza kwezinye izinto engazaziyo, kodwa kumalaria usebenza ukusebenza ngamaphilisi ona kaziwazi.
Ye, nxa sukhangeleke kodwa imalaria ungayiphuzela, uyawusuphuza okwesikhathi esinganani uze igcine ibulala umuntu?
Iyangena emzimbeni ngendlela ezithiyeneyo. Bavame ukuba le ngozi yokubulala umuntu yile eyabe ingene yashaya ingqondo ekhanda, okuthiwa yi-cerebral malaria. Kayila sikhathi eside 7 days eyabe ingabe isigulise umuntu kakhulu ukuthi yabe selele phansi. Kodwa ubuningi babantu abasikafasika baguleli ku abale malaria yi-cerebral eshaya ingqondo yibo abangalobalo mkhuhlane onjalo.
Ye, akuxwayiseke uZulu ukuthi ayenzeni, ngazibona seqhuqha, ezibona seshaya likhanda. Okuqala kumele akwenze kwini?
Okuqala ifanele akwazi ukungayiqhuqa, uyalahleka amanzi, uyajina uginqa lokhuyana ukhipha amanzi emzimbeni. So fanele engezelele amanzi anathayo. Okwesibili, kufanele echekwe ukuthi malaria yini kumbe ngasiyo malaria. Ukuchekwa lokhu kwenziwe emakliniki ukuze azuze amaphilisi ngokuphangisa. Amaklinika angabe ekhatshana kodwa kulabo kuthiwa ngama-village health workers bavame ukube belawo amaphilisi nxa kuyikuthi basesigabeni esilemalaria, yibo angaqala kibo nje ukuthi babancede.
Lo nguSitha Mfundo Elofis Banda obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Namhla sikhuluma loRoland Dube ojove intshelelezane esuka eMidrand kwele South Africa njalo waqhubekela phambili waya ePlumtree.
Ngasuka ke eBulawayo mhla ka 25 ngo-7 ekuseni ngisiya ePlumtree. Hambo lwami lwaluhle kakhulu, ngahamba kuhle kakhulu, ngangigijima ngasuka ngo-7, ngo-10 ngangifika ePlumtree Town. Yikho ke ePlumtree Town ngafika ngaphumula kancane. Abanye impela sebangihlangabeza kuhle kakhulu ePlumtree Town, ababekwazi ukuthi khona ngabuya bangijabulela kakhulu. Ngithema ngisuka lapho ke sengihamba ngihamba ngoTekwane Road ngisiya eMakumbi. So it's unfortunately ngale phambili akula thari basikili lami laselingasahambi, laselitshelela kuzindawo likhe lingimise nxa ukuthi izicathulo zami zabe zinamathele ebhasikileni. So yikho ke ngathi ngifika ekhansili ngabamba imota, ngagibela imota, ngathola i-lift ngangishiya ezitolo zakoTokwana abanye bazizathi kumakhekhe. Yikho ke ngathi ngifika khona ngayamukelwa ngomunye undoda engamfunda laye. Wangithukela laye embona khona apho engibiza ngegama. Wajabula kakhulu wathi ngizwile ukuthi khona kuthiwa ubuye eGoli likhampena lithi say no to drugs. Wathi yazi ngijabule kakhulu ngoba ngizwe la matitsha ethu ayesifundisa ekhuluma ngakho ethi khona uyenze into ezibukwayo, into akazenziwe ngomunye umuntu, nokuthi uphakamisa indawo yakithi. So bangijabulela kakhulu, bashuta nami isithombe khona lapho. So it's unfortunate ngingasasebenzisa ifoni, ngase ngisebenzise yabo. And then athi mangisuka lapho ngingagada ke sengisuka kuTokwana ngisiyemakumbi. Ngathi ngifika emakumbi ekhaya ezitolo zakithi khonaphana kwakumhla ka-25, bathi bengibona nje ngiqhamuka bazi baqhamuka begijima kwenye indlela eyisimanga bengihlangabeza. Bagijima kakhulu, bajabula kakhulu, banginikeza nje lezinye izipho ezithile. Bathi khona kodwa imali kabanayo, so basethi ngcono sikunikeza amadrinki nabomavanila. Banginikeza mpela ngahlala phansi ngaphumula ngadla, kwaba kuhle, bajabula kakhulu, nakhona futhi bashuthe izithombe.
Yes, ngathi ufisa ukutshelani abantu Dube?
So ngiyabonga kakhulu, we say no to drugs. Amadakamizwa phansi ngezidakamizwa sifunda ukuthi ngezidakamizwa. Ngiyabonga kakhulu, uhambo lwami lwaluhle kakhulu. Kuyimanje ngithe ngisuka khona futhi ekhaya ngibavalelisa, bajabule kakhulu, bathi khona sicela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uphinde futhi, sifisa ukukubona usiye kudeni. Ngathi ngisiyadlula khona futhi ezitolo zakumakhekhe sengibuya, ngathola kula ko-DJ 20 laphana, bafika bakhuluma nami bathi kanti ngowawo usuke egoli ngebhasikeli. Ngathi bajabula kakhulu, nakhona futhi sashutha izithombe, bengishuta ngefoni yabo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nami sengumuntu lami ongathi uyaziwa nje kancane mpitshana. Ngibonga kakhulu akuba kuNdlovu nasebazalini abangikhulisayo, ngiyabonga kakhulu.
URoland Dube ngothakazelela intshelelezane okwamanje koBulawayo. Ngokwesikhathi sabalaleli,
umthakazi omuhle sanoya umthakazi omuhle egameni nguVirginia Ndlovu esigabeni sesegwanda emathetheni. Ngibulisa abantwana bakamamami Princess Ndlovu, Calvin Ndlovu, Princess Ndlovu, Priscilla Ndlovu, Hosen Ndlovu, bonke abantwana bakamamathini. Happy New Year ngo-2024, ningene kahle. Ngithise nibone nibasakazi ninjani khona ngapho Estudio 7, ngithi hayi bo. Sicela ukuthi-ke ishamisa nomnamo ngakho basiphathe kahle, mina ngokuhlala ngisegoli icela basiphathe kahle, inotho sibe nayo ekhaya, kungabi nokulwa kwama-parties, kungathi bangayenza i-government yabo ibambane sikwazi ukuthola umsebenzi sibuye ekhaya. Ngivalelise ngokugcina ngithi ngibulise u-anti wami uNathoko Ndlovu no-anti Teresa, uDusipho Maseko. Ngibe nomnyaka omuhle hle 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 hle, ngithanda thandi lonke.
Studio 7 ngiyalingenelela abasakazi lonke nonke odifa nabanye engingabaziyo ukubathamba ngamagama, kodwa ngiyalifisela unyaka omusha lonke baStudio 7 basakazi nabalaleli beStudio 7. Ngithi Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year kuyo wonke umuntu. Simbonga uJehova onguyena othe ukusiphilisa kwaze kwafika lo nyaka. Kungasikhona ukuhlakanipha kodwa kungumusa wakhe nothando lwakhe kithi. Ngilithanda lonke maStudio 7, ngilifisela unyaka omusha omuhle, konke esikudingayo ezimpilweni zethu. Angathi ngalo nyaka esikungena namhlanje u-2024 kungafezeka konke esikufisa ezimpilweni zethu, kanye nakho kuStudio 7. Angathi izinhlelo zethu zingahamba ngendlela esifisa ngakhona singabalandeli beStudio 7. Siyabonga maStudio 7, asithandaneni sonke, singabi nokuxokozela kodwa sibe nokubambana sisiya phambili. Ngiyabonga maStudio 7, ngilibingelela lonke ngonyaka omusha. Ngilifisela unyaka omutsha omuhle onokukhanya, kudede ubumnyama kuvele ukukhanya kithi sonke. Onibingelelayo onifisela unyaka omutsha engu-Forgiveness Mahlangu eseBenside, ngokwekhefu iNkosi inibusise, iNkosi inisingathe, inivikele kuyo yonke imimoya emibi. Ngiyabonga.
Lami ngiyabingelela, ngiyalungelela kuStudio 7. Ngibingelela abasakazi labalaleli beStudio 7. NginguLazarus Ncube waseTsholotsho eDlakapuya. Thina nje inkinga yethu unyaka lo 2014 usiqalela nzima singabantu baseDlakapuya la yangapho, ngalo eTsholotsho, ngalo mfana wabethisisi ongawukuthi namanje lokhu sisalindile kungazwakali lutho. Njalo sifisela u-2024 muhle kubo bonke, size sikamthwakazi, sisifisele nempumelelo kukho konke abantu abakufisayo okuhle. 2014 esiphathele ubuhle.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7, lathi silifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo nako kunye silethulele khona namhlanje ngosuku lokuqala lomnyaka 2024.
Salbonan lonke emhlabeni wonke nje jikelele ku Jesus Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endithulileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle isho wobulawayo lapha eBlaya Theatre. Hayi, ngikubonileyo kuhle kakhulu, engikubonileyo kuhle kakhulu, abantu babuyile ubuningi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Ngakukhula abantu bathi khona izinga esinkulu liphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube impumelelo enkulu futhi emangalisayo. Bathi suke bonke bethokozile, kujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni esijeneyo, abanye kwamanye ama towns kubo Plumtree yaseFlabuzi, ngakhuluma lako Bulawayo endaweni eseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJesu Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe abantu bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo. U-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube lempumelelo. Ngithanda lonke Jesu Marabini one time.
Kodwa lokuthi ku laptop namhla sixoxa ngomnyaka omutsha 2024. Kuluke James Marabini Machago wotwa one time sisi danko lati kuna hapa Studio 7 situmlima abe lawe kuna hapo sinawaki vutele letu namhlanje wati kanyele ebese lazo hawa kumanda leza nupiye pati kumela bantu le 7 zika kulu lonyaga kukwenzela kukuti wazi tutugise kutwa hawa kumanda le Studio Scholar Chimbo Change bati hakuna kukugu weza kubakona kwele Zimbabwe lonyaga ingoma ka WinTD ihlokoza indluka lonyovu. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Okay, sidube. Lilale.